Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, nginsonto mhlaka 4 kuNcwabakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla lezanupf linqobile ukukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalele eParliamente kanye lakumakhansili ebubi lenkayi. Njalo sixoxa lomnumzana Mbongeni Dube.
Ungabona ukhethwa usime endaweni enje, so usima nabantu abadala, wena ungumntanga ubone uphumelela, kudingisa ukuthi abantu bayabe kuthemba.
Kodwa ibandla le-MDC lithi liyasola indlela ukhetho lolu oluqhutshwe ngayo, ngoba bekusobala ukuthi ibandla le-ZANU-PF beliqelibezela ngokwethusela kanye lokwabela abantu ukudla ngendlela yokuthi bebavotele.
Iyafunakala electoral reform, ngoba ubibezwa abantu bakithi ukuthi hayi cooking oil zomthwa kakhesi isikhwelile, kodwa bona besemzileni wokuyavota. Ubusumangala ukuthi pho bayivotele ngaliphi iZANU-PF.
Siza kuzwa impumela yomdlalo phakathi kweqembu lama-Warriors lele-Mauritius emdlalweni we-African Nations Championships oqhutshelwe enkundleni ye-Baba Field Stadium namhla emini. Zonke lezi ndaba lezokholo, ezamasiko, leziphathelane labatsha lizozizwa kulona lo umsakazo. Ivandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalela eParliamente, njalo laphinda lanqoba kolokudinga amakhansila enkayi lebubi. Othethe isikhundla sokudinga somela iLupane East edalela eParliamente ngumnumzana Mbongeni Dube, yena onqobe ngamavoti edlula inkulungwane eziyisithupha, i-6,369. Obencintisa emele ibandla le-MDC umnumzana Dalumuzi Khumalo ulandele yena-ke ngamavoti edlula inkulungwane ezine, i-4,505. Walandela ngowe-MDCT ngamavoti edlula amakhulu amathathu, i-363. Ibandla leli linqobile njalo kukhetho lokudinga amakhansila amabili ebubi lenkayi. Sixoxe lomnumzana Mbongeni Dube, yena othi kusobala ukuthi ibandla lakhe leZANU-PF lilenhlelo ezimqoka ezithakazelelwa ngabantu, yikho linqobile.
Ungabona ukhethwa usime endaweni enje, so usima nabantu abadala, wena ungumntanga ubone uphumelela, kudingisa ukuthi abantu bayabe kuthemba. So ngilokujabula okukhulu kakhulu, angikwazi lokuthi ngithi
kuyini okwenza abantu bakuvotela ngobuningi babo.
Okwakuqala ngingathi yizinto ezenzakalayo ezigabeni ezenziwa yiZANU-PF. Okwesibili, njengomntwana obesebenza nabadala, sisebenze kuhle okwesikhathi eside ngokuma-structures ephathi, njalo ngike ngasebenza ngisenza into ze-development nabadala.
Imbali yakho kwezombusazwe iqalisela ngaphi?
Mina ngiqalise ngiku-district, ngaba ku-province, okwamanje ngiku-national. Ngijoyinanga, ngazalelwa khona, ngazokuba active ngomnyaka ka-2006. Ngesikhathi ngena ku-district ukuba ngu-political commissar, ngapromotwa ngo-2013, ngingena ku-province. Ngaba ngu-secretary for security kwabatsha eMatabeleland North. Ngokuhamba kwesikhathi ngakhutshulwa ngaba ngu-political commissar kwabatsha. Ngazokuba ngu-chairman we-province isikhathi sengikhuphuka ngo-2017 ngisiya ku-national.
Uzalelwe ngaphi njalo iLupane ngathi likhaya lakho, uyakwazi konke okufunwa ngabantu?
Ya, mina ngumbongeni Dube, ngizelwe ngo-15 April 1988 eGomoza, eLupane. Ngikhulele eLupane, kuthi ukuthi bengibhoda lamawadi wonke aseLupane nje, la nxa ngisenza into zami ze-politics bengi within the constituents. So yikho wenze abantu abangithemba.
Ye, ufunde khona ngapho njalo? eLupane?
Ngifunde grade 1 to grade 7 afunde Komoza Primary. Ngafunda secondary yami eSibambe.
Lo mnumzana Mbongeni Dube owebandla lezano PF unqobe ukukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalela eParliamente. Sixoxelaye ekhona le eLupane. Kodwa ibandla leMDC lithi liyasola indlela ukhetho lolu oluqhutshwe ngayo ngoba bekusobala ukuthi ibandla lezano PF beliqilibezela ngokwethusela kanye lokwabela abantu ukudla ngendlela yokuthi abavotele. Ibandla lezano PF lona liya kuphika lokho. Umgcini sihlalo weMathebelele North kubandla leMDC umnomzana Prince Dubeko Sibanda uthi ibandla lakhe lisaqoqa ubufakazi balokho.
Okwakuqala sikubonile ukuthi khona hayi imithi emaklinika lezibhedlela ibuyile mhlawumbe okwakuqala encane lokugcina ikakhulu kuyakuba ngokugcina eLupane ukuthi kubonge imithi ibuya ngasezibhedlela zabantu beLupane. Sikubonile njalo amagonyethi amarayisi elinye igonyethi laze labhewuka duze leLupane kwampana kwafa umtshayeli walo kalale ngokuthula. Amarayisi abuyile sabona njalo kwaba lomunye usabhuku obulewe ngumna wakhe besilwa bebanga lokhu kudla okubuya kuphela nxa kuthe kwaba le-election. Ama-CIO uhulumende wonke nje ubesesukile ngaseHarare wabuya wazokuba seLupane bebhoda abanye behamba ne-candidate abanye njalo behamba lalaba ababemele i-candidate besethusela abantu ukuthi lingayekela ukuvota livotele iZANU-PF akusoze kulunge. Abantu beLupane siyakwazi ukuthi khona abaningi bakhona baseselembali yeGukurawund ukwethuselwa bayakwazi ukuthi iZANU-PF nxa isethusela ukwethusela kwayo asokwethusela nje bekutholakala ukuthi khona siyathola ukuthi i-voters roll yezek laleyo abasinika yona thina amabizo ebengahambelani.
La khankasa kuhle njalo inhlelo zenu njengebandla ziyakhwabithwa ngabantu nxa libatshela kumbe kukhona lani lapho elisilela khona.
Akujwayelekanga ukuthi uhambe kukhetho lwe-by election uyethola abantu bethola amanani esiwatholileyo. Ungakhangela inani esilitholileyo thina njenge-MDC Alliance ukhangele inani elitholwe yiZANU-PF. Kusobala ukuthi khona thina indlela esiperforme ngayo siperforme ngendlela ephezulu kakhulu. Okutshengisa ukuthi khona abantu beLupane labo bayafana nabantu bonke baseZimbabwe ngabantu asebelungele inguquko. Phela thina kasifani nalaba abaphoyi ukubuya bezobajikela ukudla ngoba sebefuna ukhetho. Siyabuyela futhi kuground nje iviyo nale elandelayo. Sesiyabona ukuthi laba bantu bethu kabethuselwa yini ngoba sizwe kuthiwa sebeqalisile ukwethuselwa ukuthi wena ngovotela iMDC.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla leMDC eMathebeleland North njalo omela iBinga edalela eParliamente. Sixoxelaye ekhona le eBinga.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ukuqonga kwentengo yamafutha epetulo sokuchiye iningi likhala ngokuthi lokhu sokubangele ukuthi intengo yempahla la etshona ikhuphuka masinyane layo iqonge yona etshona iqonga ngamahlayana. Intengo yepetulo ibuka isiphansi kule yedizili yona isiqonge yedlula eyepetulo njalo abanye bathi abachayeli bezimota lamabhasi lapha babegade khona besiya emadolobheni lawo asekhuphulile impahla. O Okwamanje ngengilichiyo okwesikhatshana ezandleni zikaGifts Dube weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane lamasiko lokuphila kwabantu.
Senganamasiko wenziwe manje ngelo baba mkhulu babelobola
singalithola njani lapho libona endaweni zonke zomhlaba uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalubuyelela udaba ekade sixoxa ngalo ngeviki ephelileyo ekade sikhuluma khona ngokuthi uhulumende kube ngithi idala lephalamende belifuna ukuthi kube lo mthetho okhangelana lempilo yabantu kakhulu abathetheneyo kulungiswa ke ibhili kwamanje kufakwe okunye okadongana abantu abakuthazeleli okokuthi ke umuntu ojadileyo lingaba lomakhwapheni kodwa ke idala lephalamende okhanya ngazani liza kusebenza lukukhiphe konke khonoku kubhili leyi ye-marriages act ngesihla ngoba ngilobaba lapha uziphonge ziphondebele ukunhlanganiso yepatare enkundleni siyakwamukela kuhlelo babandebele
siyabonga salibonani ngiyalamukela balaleli njani lonke
hayi siphile kakhulu ke mfowethu akusitshela ukuthi lina njengenhlanganiso bekuliphatha njani lokho
nxa sikhangela ibhili leli ele i-marriage bill into eziningi ungazikhangela eziphakathi into esihambisana lazo esizisapotayo ukuthi zi-right into ezinjengokuthi abantwana abancane bengasayendiswa into ende sekhulile kodwa nxa sokufika kulesi istage i-section leyo ethi yona umuntu otshadileyo etshadiwe u-511 nalwana sibili uyakwanisa ukuthi aphinde abe lo munye umuntu eceleni umuntu lwana akwanise ukuzothatha futhi uzofuta claim imento eneva claim i-property emuntwini lwana njengenhlanganiso besibona ngani kululaza umtshado umtshado lwana ade sisiba lula sibilokumangalisayo ade sokuthiya izina abantu abatshadileyo umtshado nalwana ukuthi 1 man 1 wife besengozini yokuthi omunye umuntu njengathutha eceleni afike aphazamise umtshado so esikufuqayo njengenhlanganiso yikuthi umtshado lwana kawuvikele uhlale ungumtshado wendoda eyodwa lomtshado lomama
oyedwa siyakubona khonapho ukuthi idala lephalamende lilakho ukuthi likwesule konke lokho ngoba umphathintambo wezemithetho ucelile sibili ukuthi hayi bakukhiphe khonokho pho bangakukhipha kuyabe sungani sokulungile i-marriages bill yonke
nxa ngiyikhangela bengingatshintsha i-section enaleya i-marriage bill ithink yabe ngendlela siyikhangele ngayo yabe siqondile yabe sihle yabe sivikela wonke umuntu yabe sinika omama amalungelo abo ivikele njalo ukuthathwa kwabantwana ngoba ngakhangela i-customary marriage ade ivumela ukuthi abantwana abancane beyendiswe ivine nale i-511 ade ivume ukuthi abantwana abangamankazana nxa sedlule 16 years aqine seyendile nxa kubadala bakhe bevuma lani kuvuma ade ugcina kusendisa abantwana abancane kodwa leyi isifake ekpa ababoth abafana lamankazana bonke sebesendambe bathatha sebedlulise iminyaka engu-18 njalo umuntu sezithathela ngokufuna kwakhe akusela muntu ofuswa ukubana athathe so ngezinye indlela esifisi ngingavele kutshintshe khonapha amasiko ethu abe selandelwa ngendlela ayiyo yona njalo lo mtshado womndoda eyodwa lomfazi owodwa yabe sihlonitshwa sibili ngendlela emangalisayo nothi lokhu ade sesingena phakathi kwakho
ye kodwa nxa sikhangela sibili golombo siyakwazi ukuthi lina livikela abesilisa abatshaya ngabesifazana so ke khonapho-ke ngake kuqhubeke kuzaba khona khona kokuthi abantu babe labo emakhwapheni bekuzayenzakalani sibili emtshadweni la
nxa i-section lami ingaqhubeka ngoba kathesi sasengama-proposal ukuthi ingayikhutshwe ayikakhutshwa nxa ingaqhubeka ikhona esikubonayo yikuthi umthetho yabe ungasavikelanga umtshado lowo so kuzakwenzakala yikuthi abantu beqalise bona kuthatha umthetho ofake ezandleni zabo umthe ngabona umuntu selo mhlawumbe sekulo muntu osethandana lomkakhe endawani othi yabe kwasengaze emthethweni umthetho kwasozomvikela asozomncede ngalutho uzathatha umthetho ofake ezandleni zakhe ezaqalisa ukulwa nomntu abathatheneyo kumba ayekulwa lo muntu lwana bese kuvuka amacala amaningi thina njengenhlanganiso sikhuthaza ukuthi abantu nxa sekule problem bangasebenzisi udlakela kubana basolve ama-problems abo sikhuthaza nxa sekwehluleka ukukhulumisana kabaye emthethweni maye nxa umthetho susehluleka ukubavikela kusuke kube nzima ngoba ngaziyo emthethweni yabe engavikelekanga so kungakhutshwa lapha umthetho wabo sikwanisile ukuvikela abantu so siyaze sikwanisa ukukhuthaza abantu sikhuluma labo ukuthi bangasebenzisa udlakela nxa kusekwehlula ukuthi bakhulumisana abahambe emthethweni umthetho uye bancedisa ubalamuli.
Siyabonga kakhulu ke. Sithathele lithuba ukuthi sibonge umnumzana Ziphonge Ziphondebele okuhlanganiso yepatare enkundleni. Sibonge kakhulu ungadini lokusasa abavandebele.
Siyabonga.
Siyabonga kakhulu ke Zukandaba. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Woriva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKip Dube Bilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesingene kweziphathelane labatsha.
Ngikudibana kuhlelo labasakhulayo ngumayigobe kuliviki mthwaka omuhle sesiphetha ke icoverage yethu mayelana lohlelo lweMandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa abasakhulayo abadabuka kule Afrika. Namhla kuhlelo silonkosazana Thandekile Moyo. Asizweni ukuthi uma Moyo utheni.
Salbonani bathandekayo, izwe lami uthandekile Moyo. Ngikhuluma lani lapha ngiseWashington DC. Ngivakatshela uBig Mike kusho yakhe.
Mamo unjani sisom?
Ngiyaphila njani wena?
Hayi ngiphilile. Ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo.
Ngiyabonga.
Siyabona phela ukuthi ulapha ngaseWashington DC. Bengicela ukuthi utshele uZulu ukuthi kuyini okulethayo lapha.
Okay, so okungilethe lapha yi-program organizwa yi-US Embassy ebizwa ithiwa yi-Mandela Washington Fellowship. Right, program for abantu abancane abazama ukuthuthukisa amazwe abo.
Mamoya, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolu?
Okay, so mina ngenxa yokuthi indaba engizilobayo indaba ezi-affecta abantu abaningi abachiyeneyo, ngacabanga ukuthi ngingathola i-chance lami ukungena kuhlelo lolu enxa ngingafunda abanye ama-skills okuthi ngibhale ngcono njalo ngibekwazi ukuthi kuyini engakwenza njengomlobi ukuthi ngisize i-community yami ngivela khona.
Isikhathi sakho ukwelemelika ungaphansi kohlelo lolu sesifikile emaphethelweni. Kukhona ongathi usufundile na?
Okay, so mina engifundile kuningi kakhulu ngoba la ebengikhona e-Indiana University besifundiswa ama-course achiyeneyo okunceda bonke abantu abasemsebenzini edila lezentuthuko zabantu. So for example sifundiswe e-course ethiwa fundraising for non-profit making organizations. So ngama organizations afana lathi ukuthi uzama ukwenza umsebenzi kodwa umsebenzi lowo ayikho profit ezawunika yona, kumele udinge lapho uzathola khona imali yokuzisiza emsebenzini owenzayo. So sayenza i-course egcweleyo eyakhona ukuzaphiwa lama certificate akhona and then sayenza amanye ama-course achiyeneyo awe-leadership ukubona ukuthi wena kuyini olakho in you ongakusebenzisa ukuzinceda ukuthuthukisa ama-community ovela khona.
Silokhu sikudabalunye lokuthuthukisa uZulu. Awungitshele ukuthi usufunde izinto ezinjani kwele Melika okungathuthukisa uZulu ngaseZimbabwe.
Yeah, ngifunde into eziningi kakhulu. Ngifunde kakhulu indaba zokuthi ma uzama ukusiza abantu emphakathini. Besifundiswa ukuthi abantu abaningi nxa besithi bazama ukusiza iba babuya bezotshela abantu kuma community abo ukuthi sizakusiza ngalokhu lalokhu lalokhu instead of ukubuza abantu ukuthi ngifuna eluphi. So zathola ukuthi ama-organization amaningi ayihambe siyasiza kodwa 2-3 years down the line sebephumile ngoba bona babeyenza abakucabangayo bengazange bebuze abantu ku-community ukuthi abantu bafuna usizo lwani. So sifundiswe ukuthi hhayi lina lingahambi ebantwini lizenza abazingcono, lizenza lina elikwaziyo ukufunwa ngabantu. Liyancedisana labantu ngoba liphila labo ngama-community and selincedisana lisiza ukuthi bafunani lani lizabancedisa.
Hayi, siyakuzwa mamoya. Isikhathi yise sesihliwe kumangoya. Gqiba uhlelo.
Mina ngifuna ukukhuthaza nje wonke umuntu ocabanga ukuthi kukhona angakwenza ukunceda isigaba lapha ahlala kiso ukuthi a-applyele uhlelo lolu. Njengami nga-applya kodwa angizange ngithole the first time nga-applya. Nga-applya bangithi hayi siza kufaka ku-waiting list ngoba bakhona abanye abaningi abayenze ngcono kulawo. Bathi so kuphume omunye basebengibiza ukuthi hayi la usungabona. So abantu abaningi badela nxa ungatholanga into umuntu azitshela ukuthi hayi vele akwenzi, but kulabanye ngilaba abakutshela ukuthi sebele minyaka eminingi belokho bezama uku-apply izinto le. So it's something ukuthi abantu ngiyabakhuthaza ukuthi labo bezama isilo lokuhlelo olukhona akona manje ama programs anjalo so abantu ukuzama nje la ubona ukuthi kwini ongakusiza kodwa injongo ingiye ukuthuthukisa lapho suka khona
isikhathi du mthwala komuhle zimpapo omuhle selugciba lapho uhlelo labasha abafisa ukuxoxela mina ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BigMyke3 yoni username yami lingakhohlwa phela ukudibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 kwanele kwalamhla mthwaka komuhle zimbabwe omuhle olivalisayo ngenjabulo igama lami ngumike hove zimbabwe omuhle mthwaka komuhle bye-bye.
Siyabonga ke Mike kathesi ke sesingena kwezokholo vuselela umoya silonto ngameli inkomo we Studio 7.
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga baba Nkomo ngibongela kubalaleli lakubabukeli
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje ke ngiphathele ilizwi elitholakala encwadini kaMakho isahluko seshumi indima yamashumi amahlanu Mark chapter 10 verse 50 lapho okuthi khona uyalahla ingubo yagxuma yaya kuJesu impumputhe amazwi la namhlanje ngifuna ukukhuluma ngendaba yengubo njengoba kuthiwa lindoda engubhathimewu nxa sibala ngaphezulu kuthiwa igama layo lalingubhathimewu indoda likuthiwa yalahla ingubo yasukuma yaya kuJesu indoda le ukhanya yayivele yayingaboni ngenxa yengubo le yayitshone embethe mhlawumbe kodwa ke ingubo emfuna ukukhuluma ngayo namhlanje yingubo ekuwe ekwenza ukubana ungaboni ube yimpumputhe entweni ezenzakalayo ingubo le ingabuya izigaba kumbe izinto ezishiyeneyo bakhona abantu abembethe ingubo yobuhwaba abanye eyezondo abanye eyokunyeya abanye eyokuziphakamisa abanye eyokuzigqaja abanye eyokweyisa abanye abantu abanye bembethe ingubo zenhlamba abanye bembethe ingubo zobusela abanye bembethe ingubo zenkohlakalo naku konke lokhu siya kubona nxa sikukhangele khonapha elizweni lakithi lakwamanye amazwe ukuthi abantu bazimbathisa ingubo bacathe ngale kwazo kube kanti baningi abantu abahluphekayo ngengubo zona lezo abazimbetheyo emingxenye mhlawumbe bakhona abantu abamelele ukuthi umuntu ayilahle leyo ngubo abone uJesu impilo yakhe ibe ngcono ingubo engikhuluma ngayo omunye lomunye uyayazi ingubo ayembetheyo emenza ukubana abe yimpumputhe impumputhe eziningi yilezi ezithi ziyabona zikamehlo kodwa kaziboni lutho obuse zibuza ukuthi kambe sengubo emembeseleyo ngabona ukuthi kayimncede ngalutho abanye bakholisa khona ukubona abanye abantu besesizini babe sebecatha ngemva kwengubo kule ngubo eyinye ingubo yobugwala yokwesaba ukukhuluma iqiniso ezikhathi zonke abantu sebajwayela ukubana bathabise abanye abantu ngenxa yengubo yokukhothisana abanye bakhona njalo abembethe ingubo yokungahloniphi yibo abantu labo kumele basukume bayilahlele ingubo baye kuJesu ayebathoba baningi abantu abanjalo esihamba sihlana labo abanye sihleli labo lawe unjalo uthatha isibuko somoya uzikhangele ngaphakathi naleso sibuko ubana kambe ingubo oyembetheyo yingubo bani ekwenza ukubana ube yimpumputhe eqinisweni nxa usenza izinto ezimbi ezingaqondanga ezingathandeki ebusweni babantu loNkulunkulu uyimpumputhe ngoba nabanye bazaphela kube umpumputhe lobo. Buza abaningi bayaguquka abantu bantshintshe abantu baze bamangale kubona kathi lindoda esasiyazi inje ingathi siguqukile. Yebo kambe kuyikuthi yalahla ingubo yasukuma yaqonda kuJesu. UJesu uyayibuza ukuthi ufuna ngikwenzeleni. Ithi mfundisi ngicela ukubana ngibone. Asiceleni ukubana sibone izinto esizenzayo nxa zingezimbi. UJesu uzasivula amehlo abe sesithi ukukholo kwakho kukusindisile. Dinga uJesu ngokholo ulahle ingubo ekuphambanisa entweni eziningi. Namhlanje awukhulumisani labanye abantu ngenxa yengubo yembetheyo. Ilizwe likhohlakele ngenxa yengubo ezimbethe ngabantu ngitshe lobukhokheli lamabhishobhu labafundisi abanye bazembethe lezo ngubo ezenza ubana babe zimpumputhe bangazibabona.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba Jehova Thixo olungileyo, ngiyacela ngalesi sikhathi ubana yiloo lalowo ozwale intshumayelo azikhangele ubana wembethe ingubo enjani. Angikhathali ukuthi ngongakanani, ngonjani, ngotheni, kodwa ngikhulekela abantu bakho ukubana laba bembethe izingubo ezibavala amehlo omoya bezimpumputhe ezihambayo ubambulele umusa wakho. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Sibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Hole ndlebe zokuzwa uzwile lokuthi kambe naho embathe ingubo enjani. Sibongeke uhlelo oluphathelane lozokholo besizethulelwa nguNtungamile Wenkomo weStudio 7 elo umfundisi Thandeko Zintimkandla. Kwezemidlalo ke iqembu lama-Warriors seledlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano we-African Nations Championships ngemva kokunqoba ele-Mauritius nge-3-1 lamhla emini. Enkundleni ye-Papa Field Stadium intathe zindaba ithi yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe linqobe nge-7-1 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo yomibili eliyidlalele leMauritius njengoba emdlalweni wehlandla lokuqala uqhutshelwe khona lekweleMauritius linqobe nge-4-0 kuthi lamhla linqobe nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Papa Fields edolobheni lakoBulawayo. Ekhuluma lentathe lezindaba zemidlalo osaphethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lama-Warriors uRaman Gumbo utshayele ihlombe yabadlali bakhe ngokunqoba okwenzileyo.
Njengombona abantu bonke badlale kuhle. Ungabona uphume egemini ukuthi ukhale uwinile uphinde ukhale futhi ukuthi khona lapha afana badlalanga kuhle. Hayi, but overall but team yonke yenze kuhle. So hayi, I think iMauritius layo iyazama. Ilizwe elincane bazama ukwakha.
Umkhandli weqembu le-Highlanders uPrince Dube nguye olitshayela emambuleni ngathathu emdlalweni wanamhla kuthi ohlohlele iqembu leMauritius nguJean Rosetti. Njalo iqembu lezivakatshi yilo eliqale ukutshaya amambule kodwa eleZimbabwe lenelise ukulinganisa lawa maqembu ahamba uKiev zingumjikilobhanqa 1-1. Umkhandli uDube ophenduke wahlohla kabili ngehlandla lesibili okuthi indaba ezimnandi kubalandeli beqembu le-Highlanders njengoba igedi bengaliboni kwimidlalo yeligi. Iqembu leZimbabwe lizadibana leqembu leSotho lona elinqobe leSouth Africa kusigaba esilandelayo somkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Africa wona ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Umncintiswano we-African Nations Championships ngowabadlali abadlala besekhaya kuphela njalo kuqembu leMauritius bekudlala amajaha leminyaka engaphansi kwama-20 kwimidlalo yomibili eliyidlalele leZimbabwe. Yimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga ke Joseph Njanji. Hayi isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iLupane East edalele ePhalamende kanye lamakhansili amabili ebubi lenkayi. Njalo sixoxe lomnumzana Mbongeni Dube ke owebandla leZANU-PF onqobe eLupane East. Kodwa ibandla le-MDC lithi liyasola indlela ukhetho lolu luqhutshwe ngayo ngoba bekusobala ukuthi ibandla leZANU-PF beliqelibezela ngokwethusela kanye lokwabekela abantu ukudla ngendlela yokuthi bebavotele. Bathi ke basaqoqa ubufakazi balokhu ngemva kokuba ilunga labo, Mnumzana Dalumuzi Khumalo, enqotshiwe. Siseligqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.